sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 26 Mpalakazi 2016 ngu Chris Gande.
Lo ntungameli inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Maphezulu wokusirakala kwemali yokuthi abantu siye emakhaya kanye lokuthenga ukudla. Kade kungela magidi yona amagidi ehambe mhla ka 24 alala engekho avuka mhla ka 25 engekho. So le ikhisimusi nje vele kade kulibizo lokuthi ikhisimusi kodwa ikhisimusi yakhona kade ingekho.
Izakhamizi zeHarare eziningi zidlalele ikhefu lekhisimusi emnyameni izolo ngemva kokuba amagesi ehambe ngomgqibelo ntambama azophenduka namuhla.
Bekuyisela amandla kupresident wona lawo futhi kade beyasola kuCongress ukuthi upresident wepharty ulamandla amaningi kodwa esikwaziyo ukuthi khona abakhokhelwa ngumnankagwabo besisa ukuthi uchief justice ekhethwe ngumongameli welizwe kwenzela ukuthi kufakwe umuntu wabo.
Uhulumende usethule inguquko kwesinye isigaba somthetho ophathelane lokukhethwa kwabehluli bemthethwandaba yaphezulu yelizwe.
UZulu ukhuthaza abezempilakahle ukuthi bananzelele lapho bekhulumisana labantu ngokusoka ukuze bengakhuthazi ukungaziphathi kwabesilisa abasokileyo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Izakhamizi zeHarare eziningi zidlalele ikhefu lekhisimusi emnyameni izolo ngemva kokuba amagesi ehambe ngomgqibelo ntambama azophenduka namhla ekuseni. Umphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo ngomunye wabantu abaphume enkundleni zebulenjini ezijiyeneyo ezigoqela iTwitter leFacebook bekhala ngalokhu. iStudio 7 ayinelisanga ukuzwa kunkampani yezesa ukuthi ukucitha kwamagesi lokho kubangelwe ludubo oluvele lukhona kumbe kubangelwe lizulu elibikwali uyise izihlahla zaqamula intambo zamagesi. Isakhamuzi seHarare njalo ohlezi echothoza umbuso weZANU-PF umnumzana Charles Nyoni uthi babele khisimusi embi kakhulu.
Maphezulu wokusirakala kwemali yokuthi abantu siye emakhaya kanye lokuthenga ukudla. Kade kungela magidi yona amagidi ehambe mhla ka 24 alala engekho avuka mhla ka 25 engekho. So le ikhisimusi nje vele kade kulibizo lokuthi ikhisimusi kodwa ikhisimusi yakhona kade ingekho. Singakhuluma nje ngenye inkulumo sithi iyitshontshiwe nje ngamasela ethileyo alawa akohulumende wethu kaRobert Mugabe.
Okumele kunathwe kuqanda kumbe okunye okumele kuhlale efrijini likuhambise njani akonakalanga yini?
Vele into kade zingamanga kakuhle utshwala kade busa imali yokuthi ngale ngoba vele amafriji kade le 24 hours amagesi engekho. Abantu kade bethisizela nje kuyathenga ama-ice lokhu ukuthi befake etshwaleni ukuthi kungahambini. Ngabe nayo eqanda kodwa ezinye izinto ezifanana labonyama kanye nama ice cream asemafrijini vele kade sekubonakele ngoba kade kungela masiko ke 24 hours. So vele ilanga lakhona nje kalisahambanga kakuhle nje emalokishini wonke alapha eHarare ngoba amagesi vele kade engekho ndawo zonke.
Umphathintambo wemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo laye ubekhala kuTwitter lapho kubana uqede ilanga lonke kungela magetsi. Ungathini nje ngalokho sibona lo mphathintambo kahulumende layo yakhala?
Umkhala nje ngabe ekhala nje efuna ukuzifananisa lathi nje abantu abakaZulu kodwa thina siyakwazi iqiniso nje lokuthi naye ngomunye obangela ukuthi kuselakala kwamagesi kube kulokhu kusenzakala lapha eZimbabwe ngoba naye ngelinye lamasela kuhulumende
akuhulumende ekhokhelwa ngu-Robert Mugabe. So kimi nje vele into engandanisiyo ukuthi kade vele uqhalelane uzama ukuthi nxa esithi laye uhambe ilanga lonke ngelamagesi ngoba naye uyajontsha imali kahulumeni okufana naye lo mphathi ntambo we-ministry ezamagesi laye ukuthi vele bayafanana konke ngamasikela so uyazenzisa nxa ekhala ngokuswelakala kwamagesi.
Umnumzana Charles Nyoni isakhamuzi seHarare sixoxela ekhona le eHarare.
Uhulumende usethule inguquko kwesinye isigaba somthetho ophathelane lokukhethwa kwabehluli epha uMongameli Mugabe amandla okuthi abe nguye okhetha umkhokheli wabehluli uChief Justice, umsekeli wakhe kunye lo mongameli wabehluli uJudge President. Umthetho lo wethulwe kugwalondaba lukahulumende iGazette ngolwesihlanu. Lolu daba luke lwadala inkulumo uZulu esithi kafuni ukuthi kuguqulwe isekelo sombuso esanda kulotshwa ukuze uMongameli Mugabe aphiwe amandla. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ingcwethi egcumungula ezombusazwe uMnumzana Zenzele Ndebele.
Kuyamangalisa ukuthi kona i-constitution eleminyaka emithathu ivunyelene sekumele ukuthi amendwe ngoba khonoko kwafakwayo ukuthi Chief Justice kumele ekhethwe ngama-public interviews into eyavunyelwa ngamabandla wonke. So izani sikusoleni sebebona ukuthi kona sekumele-ke kukhethwe u-Chief Justice ngu-president sebekuyisela amandla ku-president wona lawo futhi kade beyasola ku-Congress ukuthi u-president we-party ulamandla amaningi kodwa esikwaziyo ukuthi kona abakhokhelwa ngakwabebesisa ukuthi uChief Justice ekhethwe kumongameli welizwe kwenzela ukuthi kufakwe umuntu wabo. Kukanti abasupportana labo Jonathan abe-G40 bafuna uChief Justice ekhethwe kuma-public interviews because babona ngani labo ababafunayo ukuthi bona bethathe bangenza ngcono nxa kungaba lama-public interviews. So kuyathengisela ukuthi kona i-factionalism ekuzano siyafekta ezinye inhlangothi zikahulumende. Njengoba ngitshile nje ukuthi umthetho lowo ufakwe ngathi funa gazethiwe khona uzahanjiswa eParliament ukuthi kuye debate laphana ubone ukuthi kuyavunyelwana yini. So means akusoze kube khona umthetho lo mhlawumbe uzathatha more than 3 months ukuze ungene eParliament. Yet we know ukuthi kona uChief Justice olowo khona uChief Justice uyachiya ngo-February.
Nxa kungayenzakala ukubana kungene elinye ibandla ungaguqulwa njalo yini umthetho lo?
Ungangena elinye ibandla mhlawumbe elibusayo xa libona ngani umthetho lo awulisuthisi balakho ukuliguqula kodwa xa sikhangele umumo wezombangazwe ngibona ngani sizabe sibuswa izanu mhlawumbe kweminyaka emihlanu kusiya kwelithumi elandelayo unless kungenzakala imiracle izanu i-collapse kumbe divide but as it is now ngombono wami izanu izawina ngo-2018 okutho ukuthi iminyaka eyi-5 elandelayo leyi kumbe eyi-6-7 elandelayo kuzalokhu lezanu ibusa kuba nzimanyana but okuqakathileyo ukuthi sinanzelele ukuthi ukwenzela ukuthi umthetho lo upase eParliament bafuna i-2/3 majority abantu bezanu ordinarily balayo i-2/3 yezanu but esikwaziyo ukuthi kabavumelani.
Alo-ke ngumnumzana Zenzele Ndebele ingcwethi ecubungula izombusazwe ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Abaphila lobugoga obugoqela ukungaboni abangezwayo endlebeni labangakhulumiyo bathi kumele uhulumende abaqhakathekise nxa kuhlelwa inhlelo zezempilakahle okubalisa ukulisana lokusabalala kwegciwane le-HIV ngoba ukubatshiya phandle kubafaka engozini enkulu. Kubika uMavis Gama.
Liqembu lekhwaya labafundela umsebenzi wokuba ngabongi esibhedlela seHarare Central Hospital kungoma yabo ekhuthaza umuntu wonke ukuba angesabi ukuyahlola igazi lakhe ukuba lilegciwane loba hatshi. Kodwa abaphila lobugoga abafana labangaboniyo labangezwayo endlebeni bathi kuyingoma nje engatsho lutho kibo bekhohlakele lapho uhulumende ehlela inhlelo zezempila kahle. Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zabasakhulayo enhlanganisweni ye Disability HIV AIDS Trust DART umnumzana Edwin Ndlovu ongaboniyo uyasisola lesisimo.
Siyabona ukuthi njengelizwe sesi phambili kakhulu nxa sikhangelane lo lendaba zengculaza legcikwane leli. Kodwa into eyenzakala ukuthi abantu abakhangeli lelicele kumbe alikhangeli leliqembu labantu abangaboniyo ngoba ziningi izinto ezibhalwayo emaphepheni kulama pamphlets kulama flyers kulezinto eziningi ezibhalwayo kodwa ukubhala kwakhona akwenziwa ngendlela ukuthi laba bantu okufinyelela lolu lwazi.
Ethi inkinga ikubuzulu lohulumende bababona njengabantu abangaphatheki kwezemacansini.
So thina sithi sibisa abantu banaba abangaboniyo ukuthi bekhulume ukuthi kathi bona bafuna ukubhalwa lokhu ukuthi kube njani. Ukuthi laba abaproducer ama-information naleyo beyiproduce ngandlela bani ukwenzela ukuthi labo belimukiswe bebekwazi ukuthi kanti inkwini okwenzakalayo ngendaba ze-sexual and reproductive health lendaba zegcikwane le-HIV.
Umnumzana Thembela Sibanda waseGwanda eGalanyemba yisifundi ekolitshini le-University of Zimbabwe engomunye wabangaboniyo. Yena uthi luyasilela ulwazi oluqondiswa kwabanjengaye kwezokuzivikela kugcikwane lengculaza.
Kakhulu kulezinto ezihlupa abantu abagogekileyo ezinjengokuthi abatholi i-information ngendaba zokuya emacansini ngendaba zegcikwane le-HIV and AIDS. Kukithi thina ukuthi sikhuthaze abantu ukuthi bengathola njani information ngezinto lezi.
Umnumzana Abraham Mateta laye ongaboniyo uligqwetha elilwela ilungelo labaphila lobugoga. Yena uthi bengachiywa phandle kulezi nhlelo kudala ingozi enkulu.
Uzathola ukuthi indlela umbiko owe-sexual and reproduction ojwayele ukuphunyiswa ngayo kuyachiya abantu abangaboniyo phandle. Nxa sikhangela ukuthi ikakhulu uzathola into ziyabe zibhaliwe okwenza ukuthi abangaboniyo bengayenelisi ukubala njengoba bona besebenzisa i-braille. Okwesinye isikhathi esingathi i-sex education iyenziwa emphakathini abantu bekhulumisana kodwa kuyabe kungela muntu otholika nge-sign language. So uzathola ukuthi abantu abangezwa endlebeni bayabe sebechiwe phandle.
Lanxa ilizwe selanelise ukuphuma lenhlelo eseziphathise ekusabalaliseni ulwazi ngenhloso yokulwisana lodubo lwegciwane le-HIV kanye lengculaza, lokhe lusilela lolo lwazi kwabalobugoga. Ihlolisiso eyenziwe ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ngomnyaka 2012 ye-United Nations yakuveza obala ukuba abagogekileyo eZimbabwe kabalutholi ulwazi olumqoka kundaba zegciwane lengculaza bengekho abatolikela ngolimi abaluzisisayo okufana le-braille le-sign language. Lokhu kungalesi simo ngoba kulokukholwa ukuba kabaphatheki kwezemacansini, ikanti akunjalo bele mizwa labo ebenza benze konke okwenziwa nguye wonke umuntu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Lamhlanje kuhlelo Live Talk lamhla sixoxa ngekhefu leKhisimusi belinjani lelilanga. Kuthi ke elalamhlanje ke ele Boxing Day lona ke belinjani.
Tumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Singakangeni esigabeni esilandelayo, wathi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Iziphathamandla zakwele Russia zithi kazinakanele ukuthi kungaba ngabalwa becatha besimoslem abedlulisa amalawulo ababangele ingozi yokuwa kwendizamtshina yakulelo lizwe ebulale abantu phose abalikhulu 92 abakade bephakathi.
Ele Egypt seligcizelele ukuba ngempela libophe intatheli izindaba yomsakazo kamabona kude owe Al Jazeera ophathiswa ngemali ngabasembusweni kwele Qatar. Umohamed Hussein ubotshwele ubotshwele icala lokuphazamisa ukuthula lokusakaza amanga ngolwesihlanu olwedluleyo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Kula wasangoma umntana muya kula kula sangoma kakanguye yeli angila.
UZulu ukhuthaza abezempila kahle ukuthi bananzelele lapho bekhulumisana labantu ngokusoka ukuze bengakhuthazi ukungaziphathi kwabesilisa abasokileyo sebecabangela ukuthi bavikelekile. UNothando Sibanda usiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngesikhathi kulokukhonona ngengoma yokukhuthaza ukusoka ethi Life Kemapos, ethi owesilisa osokileyo yindoda emadodeni olakho ukuthola yiloba yiwuphi owesifazana amfunayo. Lingoma ibikhangelelwe ukukhuthaza abesilisa abasakhulayo ukusoka ukuze kukhwezwe inani labesilisa elizasoka ukuze ilizwe ligcwalise inani lesigidi lamakhulu amathathu enkulungwane i-1.3 million kusiya phela umnyaka ka-2017. Lingoma uZulu khonona ngayo ethi inika besilisa igunya lokuya emacansini labesifazana abanengi bengavikelanga, ikanti ukusoka kuvikela ukuthola ingculaza lapho kusetshenziswa lezinye indlela ezithiyeneyo. Unkosikazi Progress Dube ongumongikazi uthi kuqakathekile ukuthi imbiko yokusoka inike ulwazi olugcweleyo njalo oluqondileyo ukuze abantu bengaphambuki endleleni kugcine sokukhwela inani labathelelwa igcikwane bona besokile.
This advert ekhona yokuthi khona umuntu osecircumcised is a boss, which is not actually true. You can still get infected with HIV nxa ungekho careful regardless yokuthi you are circumcised or not. So they still need to take precautionary measures nxa usecircumcised. Like, don't forget the ABCD method, like ukuthi you should abstain, ube lomuntu oyi-one partner yakho, be faithful to that partner, you still condomize and you test with the partner that you have.
Also wasoka njalo ekhankasela ukusoka ku-PSI ama brand ambassadors umculi u-Albert Nyathi uthi kuqakathekile ukuthi abantu bahambe endaweni zokusoka ngoba yikho abathola khona ulwazi oluqondileyo njalo bazwisise ukuthi kungani behlolwa ingculaza anduba basokwe. Ethi miningi imibuzo kulabo abafuna ukusokwa kodwa yonke impendulo iyatholakala endaweni zokusoka.
Nxa ufika laphana bafika bekhulume lawe bakutshele ukuthi kuqathe kokunganani ukuthi usoke, suka lapho ke nxa sebebona ukuthi uminjani ke susiya soka. Ingachasiselwa, ngazwisisa ngale indaba. Akuhluphi, akula buhlungu lobo obubatshazwa ngabantu. Kuba khonyanyana nje, njengokuthi nxa uhlatshwa ijekiseni, anti kuhlungwana nje kancane kuhle kuphele khonapho. Yibo nje obuba khona obuncane bonobo.
UNyathi uthi kuqakathekile ukuthi labo abasokayo bazi ukuthi lokhu akubaniki mvumo yokungaziphathi, kodwa kuyabe kulokhu kusadingeka ukuthi lo osokileyo aziphathe njalo avikele omunye wakhe.
I-circumcision ngakutsho ukuthi suhamba nje usiba lichapa usitha ngoba ngisecircumcisiwe, hayi AIDS akusela lutho, ayivela iqala ukungena. Ungacabanga ukuthi kade sokumele ngihambe nje ngena yonke indawo. Hlala njalo uzivikela, uvikela nayo lomunye wakho lo.
Isakhamuzi umnumzana Michael Ndlovu laye ugcizelele ukuqakatheka kokuziphatha ngemva kokusoka, ethi lanxa bekhona abasoka ngenxa yesiko khathesi kumele kulandelwe izixwayiso zalabo abazingcwethi ukuze kulwiswe ukumemetheka kwegcikwane lengculaza.
Nxa usisokile ziphathe. Ukuziphatha kuyinto enhle ngoba kukugcina ulesithunzi, uhlonipheka phakathi kwesigaba. Ngithanda ukuthi ngikhuthaze labo abangakahambi, bona ukuthi umnyaka usiyaphela lawe usuhambile.
Lingoma edalela inkulumo ihlatshelwa ngabaculi uJunior Brown, uTitan, uYakidojo loShasha. Ibikhangelelwe ukuthi ikhwabithwe ngontanga abayibo abakhuthazwa ukusoka ngemva kokunanzelela ukuthi inhlelo eziningi zokukhuthaza ukusoka zikhulumisana lasebekhulile kuphela.
Kalife, 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 kalife.
ugaja lwezempila kahle luthi ngomnyaka odluleyo inani eliningi labantu lasuka esigabeni seMathebeleland South kulandela iMathebeleland North ibulawayo kuthi iHarare yabangeyesine. Ngimele iStudio 7 ngingunothando Spanda.
Kwezemidlalo lamhlanje iqembu lomdlalo wenguqu elekombani yilo eliphakamise isicoco somncintiswano walonyaka oweJona Football Tournament oqhutshelwe eNyabane ebulilima izolo. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu lekombani linqobele eNyabane yaZuri nge-3-1 kufinal ngemva kokutshaya kwembekwa. Lawa maqembu aze ahlukaniswa imbekwa ngoba isikhathi besiphele ezingutshikilobhanqa 2-2. Kumidlalo yezibaya iqembu lekombani liqede lihlezi phezu kwengalane lile miklomelo yisikhombisa ngemva kokunqoba ele Plumtree Chiefs nge-2-1 laba ngutshikilobhanqa 0-0 lele Nyabane laphinda latshaya ele Marula nge-1 kanya. Iqembu leNyabane yaZuri lona liqede lile miklomelo yithoba munomunye ngemva kokunqoba kuyo yonke imidlalo yalo emithathu yezibaya. Abafana beNyabane yaZuri batshaye iqembu lehlangulani nge-2 kanya. Kwathi emidlalweni yalo lamaqembu abalisayile bangani kanye lelemanda linqobe nge-3 kanya. Kusigaba sesemifinali iqembu leNyabane yaZuri linqobe lePlumtree Chiefs nge-2 kanya. Kwathi elekombani lalo lichaye lehlangulani ngempumela efanayo. Ekhuluma phezu kwalemidlalo usomabhizimisi osebenzela elizweni leSouth Africa uJonathan Ndlovu uthe yena inhloso yakhe ngeyokupha ithuba abadlali abasacathulayo ukuba bebonwe ngamaqembu amakhulu.
Tournament lena I think sile mnyaka njengabe mine umnyaka wesine lona sinqedisa kahle kahle injongo yethu ukuthi sikhulise abantwana sibanikeze i-platform yokuthi bazibonakalise ama-talent abo nangabe kune amathimu akhona anesifiso sinokwamema nawo ukuthi abuye azobona i-talent mhlawumbe angakwazi ukuthola abantu.
Lo nyaka uNdlovu bememe iqembu elibunjwa ngabadlali abadla ubhedu kudala ukuba lizodlala leqembu labadlali baseplumtree. Njalo leli qembu libunjwa ngabanye abadlali asebengabaqeqetshi kumaqembu amakhulu. Laba baqeqetshi bebekhangelelwe ukuba besize ekukhetheni abadlali abatshengisa ukuba lekusasa elihle emdlalweni wenguqu. Bona abazabumba iqembu elizancintisa kuligi yesigaba sangaphansi edlala ngaphansi kokuqondisa kwenhlanganiso yezifa. Umncintiswano weJona Football Tournament uqhutshwa minyaka yonke ngekhefu leKhisimusi. Njalo iqembu lekombani lithole inkulungwane ezingamashumi amabili ngokunqoba elikwenze kumdlalo wefinali yalo nyaka. UNdlovu lokuphatheka njalo ekusekeleni imidlalo yabantwana bezikolo esigabeni seplumtree. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Umnyaka ka-2016 ususiya komlindi uyagcina. Njalo usuphinde wathatha omunye njalo umculi odumileyo emhlabeni jikelele uGeorge Michael. UMichael ubhubhe ngosuku lweKhisimusi izolo esele minyaka yokuzalwa engamachumi edlula kancane amahlanu i-53. UMichael ulomsebenzi odume okwamagama emazweni womhlaba ngomculo wakhe langomsebenzi wakhe wokulwela ilungelo loluntu. Ulengoma zakhe ezithize ezathinta abanengi ezifana labo Faith leKhisimusi ethi Last Christmas. Lezinye eziningi ezithinta inhliziyo zabanengi azicula leqembu lakhe ele Warm. Ukuze sizwe okuningi ngomsebenzi wakhe njalo lokuthi udlale indima bani ngomsebenzi wakhe, uMike Hobe weStudio 7 uxoxe lomnumzana Mojalifa Mokwele ongumsekeli omkhulu omculo kaMichael.
Lahlekile kakhulu especially mina ngingumfana omncane, but imusic yakhe ikwabitheka ikhuluma kakhulu kulo lenhliziyo zethu. Yena ke empilweni ke ngumuntu othakazisa abantu ngokuhlabela, kodwa usuke waphila kakhulu impilo yakhe wathi wazibonisa ukuthi ungumuntu olwela amalungelo abantu.
Awungitshele umsebenzi wakhe wayesho ukuthini kuwe?
Umsebenzi umsebenzi wakhe kimi utshengisa ukuthi njengomuntu obephandle emphakathini esebenza ukuthokozisa abantu ngokuhlabela nangokugida, ube nesibindi kakhulu sokuthi athathe esinye isitephu sokuthi phezulu i-career yakhe lede industry akuyo i-volatile kangaka.
Yiphi ingoma yakhe owuthandayo kakhulu wena?
Ngithanda kakhulu le e-Christmas, ngikhangelele kakhulu lokuthi usuku owasishiya ngelanga le-Christmas, Merry Christmas le. So said what a confidence ukuthi wahlabela ingoma elishaya ngezikhathi zonke kuma kuyi-Christmas, wabuya washiya futhi ngaleli langa. Ikhona ingoma yahlabela lo Aretha Franklin ethi I know you're right, I know you're right. It's a very nice song. Then le yahlabela lo Elton John ethi don't let the sun go down on me.
Ngombono wakho umculo wakhe wayekhuthaza abantu na?
Umusic yakhe ikhulume kakhulu labantu. Ibithokozisa, isenza abantu bagide nxa kumele bagide. Kodwa ibisithi nxa kulo mlayezo omkhulu okumele uhambe uphume ebantwini, ibikhupha futhi imessage yangikhona clear. Kodwa nxa kumele kugide, sekugidwa futhi nge-music yakhe. So, njengomhlabeleli okukwanisayo le talenti lokuthi ngaleso sikhathi efuna ukukhupha umlayezo ethi la ukhuphe through music, ube sithi angangena esitejini lapha nxa kukuthi kumele kugide, abantu bonke badidi isho yakhe ziyephela.
Ungangitshelani lalo msebenzi wakhe wokuba yisishoshovu samalungelo abantu abathanda bengabo bobulili obufanayo?
So, engingakutho mina ukuthi usesiyele igap because balutshwana abahlabeleli abalesibindi sokwenza sokulwela amalungelo abantu bobulili obufanayo or abantu abakhangelelwa phansi emphakathini. Uthiye igap enkulu kakhulu, balutshwana abahlabeleli kade sabelesibindi sokusukuma bathatha igephu yena le ayiphileyo. Ngakho-ke ngikhuthaza abanye abahlabeleli labosoziwayo abayaziwayo abaphandle lapho abayenza imisebenzi ekwazi ukuthi abantu abaningi bayikhangele ukuthi basile igephu le. They should stand up, bakhulumele abantu kuma-communities abakhangelele phansi or abangenelisi ukuzikhulumela kungenxa yokuthi kwesinye isikhathi imithetho yamazwe layo iyancindezela. Ngakho-ke abahlabeleli ngabantu abathandayo, babasukume kube yibo abalwela amalungelo, babe yimilomo yethu thina singabantu abakhangelelwa phansi uma-community.
Lo-ke bekungumnumzana Mojalifa Mogwele, omunye wabalwela ukulondoloza kwelungelo loluntu engumsekeli omkhulu omculi kamuyi uGeorge Michael. Ingoma kaGeorge Michael, ingoma ethi yona Faith, isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo.
Izakhamizi zeHarare eziningi zidlalele ikhefu leKhisimusi emnyameni ngemva kokuba amagesi ehambe ngomgqibelo ntambama azophenduka namuhla.
Uhulumende usethule inguquko kwesinye isigaba somthetho ophathelane lokukhethwa kwabahluli bemthethwandaba yaphezulu.
Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguntungameli Nkomo.
Lo Chris Gande silichiya kuStudio 7 Live Talk lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.